ikhefu lephasika into eqakathekileyo ngalo ikuthi isikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokho uJesu asenzela khona ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi i-significance ye-holiday le yephasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe sizwa kuthiwa ke lo mhlangano omkhulu?
Amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezihlukeneyo, kodwa esikubone endaweni eziningi yikuthi kube lama services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iphasika ngokwayo. Ngoba enye into iphasika esikhumbuza yona yokuthi thina njengabantu sasiyizona kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela singathi holistically.
Ye, ma sikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelani abantu ngesikhathi lesi?
Umbuzo omuhle lo sibi. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngamafutha parcels. Kade sibenge ngaba conference A Word of Life. Kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni athiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference this they managed to get a meal bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo amabandleni athiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezithiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo.
Phosela okugcina baba sizokuthi uthini amazwi akho okugcina khonapo?
Hayi, amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe nokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.